So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami bonge utano nokawande. Lingathi vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngo lwesibili mhlazi ku 15 ngwabakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC lisola isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll.
Bahlabethu siyancenga njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi abalandele umthetho hhayi ukufunzwa iphathi ngoba sokukhanya ngani sokuyikhota amadeli zezani.
Namuhla lilanga lokunanza abakubutho ele Defense Forces Day kulokudana kwabakubutho abahola ingcosana engeneli ukunakekela imuli zabo.
Abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abobandla elibusayo asithi nabasobaba ngumbuso ngasinyane kodwa kulamazitha amaningi angazange azuze imfanelo zabo.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya ekhethweni bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani.
Ungakhanya ilizwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva libala lesikhiwa elisho indawo ezigcinelwe abamhlophe ukuthi omhlophe ngabo ithi indawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele kwathi lise-reserva.
Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswe amanye njalo amacala amane izolo edolobheni leGeorgia ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lisola isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll ngokuphangisa. Umqondisi wezokhetho webandla le-CCC umnumzana Ian Makone wethula lolu daba esithi kumele ibandla lakhe lithole lolu luhlu kungakafiki ukhetho luzenziwa ngeviki ezayo. Kodwa umahluli umnumzana Neva Katiyo uthe lolu daba luzangena emzileni lulalelwe ngemva kokhetho. Ibandla le-CCC lethesa ibandla leZANU-PF umlandu wokusebenzisa lolu luhlu ukupheka impumela yokhetho ivuthwe kucele lebandla elibusayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngamafitshane i-CCC labantu beZimbabwe babamba ngaphansi uma i-High Court isithi ayisoze ithathe udaba lwe-CC ukuthi baphiwe ama-voters roll aqondileyo bathi bona hayi izangena ku-normal roll hayi siphangephange. Konke lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kuyadanisa i-Judiciary Service Commission lamajaji sebaginywa izano sokuyizikhotha amadili zezano njalo kuzakwenza ukuthi impumelo yama-election le iphikiswe abantu babe lokuhluphana bangazwanani ngoba sokusobala ukuthi amajaji zethu ngabasakwazi ukuthi benzani sebesebenza njengamajaji kaSmith ephonguquma ama-veterans ama-freedom fighters ngoba i-political section of the government yayisitsho njalo. Khathesi sesibona ukuthi ama-polling stations awasahambelani lalawo aqala aphiwa ama members of parliament. Njalo lama boundaries setshintshile ama wards lama constituents. Konke lokhu ingqoba ngoza ukuzakwenza abantu bangavumi impumelo yokhetho. Lokhu kwenza abantu bangazinzi ngoba babe bebone emhlophe ukuthi baqeliwe singakavoti. Njalo izinto ezihluphayo njengalezi zifanele ukuthi ulandele ukuthi iconstitution ithini. Iconstitution ibeka mhlophe ukuthi ama candidates abantu aphiwe ivoters roll eqondileyo, hayi ufejafeja. Mahlabe Zulu, siyancenga njalo siyakhalaza kujudiciary majaji ukuthi kabalandele umthetho, hayi ukufunzwa iphathi ngoba sokukhanya ngani sokuyikhotha amadili zezano. Lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
EZimbabwe linanza ilanga lokuhlonipha imsebenzi yabakubutho lezomvikela elizweni le Defense Forces Day enkundleni ye National Sports Stadium lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azakhokhela khona umbuthano lo. Njalo eminye imicimbi efanayo izaqutshwa ezigabeni zonke zelizwe. Kodwa abanye abalwela ilungelo loluntu abamabandla aphikisayo kanye labalwa impi yenkululeko bekuvuyo lezibra bathi ibandla elibusayo selizenzela santando ngamalanga e-Heroes Day, Defense Forces kunye le-Independence Day behlonipha ikakhulu abasekeli be-ZANU-PF kuphela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uthe ilizwe leZimbabwe alisoze libuswe ngabantu abaphathiswa ngamazwe aphetheya, kwathi eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change latshengisa ukuthi ehlatshiweyo iyabongolela ngoba likuchothozile kakhulu lisithi lona alisetshenziswa ngabelungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Strike Mkandla owalwa impiki yenkululeko ekuvuyo leZibra.
Bakhona kunini abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo. Asithi nabasobaba ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazitha amaningi angazange azive imfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiba legugulu awunisobula wabantu bangena eSouth Africa, bangena eMtshwane, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo kodwa bengabantu ababekela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kugcwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high commander bezitra bangaphi labo baphiwe izimota nokunye lokhu, bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezibeizinto engamaxhoko ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nganzelela njalo ukuthi abantu be-high commander asitsho amazitra amaningi ale zinto azenzayo, achaya izindawo zezilamafutha abachaya lapho kulamaplezi benza njani, amacewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamakhaya. Phezu kwalokho izitra ibe nombono wokuthi ababeyingamazitha izizosekusiza kuthathe izimali zabo ze-dignitization bazifake bakhe ama-business house. Babe benzile lokhu bathathwa nguhulumende bachiquluza i-properties. Asithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazitha bathathwa, akukabuyiseki lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zabo kawazinzana, amazitha anwayo abanye bayizigoga, abanye basu bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuzi, akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ungakhangela ku-ami zafuthukula amazitha amanye anezija ezinkulu manje kanyena abazuzayo ukuthi kwakhanya ukuthi ukuqhawe kwabo kuyananzelelwa la. But ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuzekwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazitha ayefundiswe umsebenzi. Nabanye abantu abangena kohulumeni abanye bayachaza lokuthi bathenga izabo, ngiyakwazi abami abangena sebe izani kodwa bahanjiswa kuSoviet Union eyizweni labo zindawo behanjiswe izapho kuya kuSoviet but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abasayizini ngoba iyabophisa isedu ngangali ichathisa ikhanda ungakhulumi ukuthi wakoba izapho so khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswe bayathenga bacine bechatha ukuthi babe ngamazaphu lamazita ngokunye okudanisayo ngelizwe ukuthi ilizwe azange lenze kube lula ukuthi wonke umuntu owalula ilizwe azuze lokho okumlingeneyo angacathi ukuthi wayehambe njani ukuthi azawulula ilizwe.
Singabona kulungiswa yini lokho ngesikhathi esizayo kumbe kungangena abanye kuhulumente?
Siyathemba ukuthi kuza kwabanye abantu abangangabi ngabantu abalezani kuba ngabantu abangabi ngabantu abangamakhulukhu kungabi ngabantu abangababulali lokho siyakukhangelela ngoba ilizwe leli kulilingene lokho ilizwe lalabuya ngedala akumelanga ukuthi kube yilizwe yabantu abesabayo kuba abantu abaneqiniso nokulwela ufunwa ngabantu sifisa kube ngcono kulalokho okuyikho khona.
Singathi liqakatheke njani ilanga le-Defence Forces njalo ilizwe livikelekile yini?
Ungakhohlwa phela ukuthi igugura undi yonale kuze kubulawa abantu abaningi kwabulawa ingxenye yama-forces awe-army i-50 yakhelwa khonokho ukuhlukuluza abantu nokubulala abantu ngoba kusho ukuthi i-army yonke kayingenanga kulokhu. Sithemba ukuthi i-army izahlala injalo ingabi yi-army yokungenela abantu bayo. Defence Forces akumelanga zibe njengenkukhu ezamaqanda ezamaqanda iyakhiswa kuyo sithemba zizahlala zinjalo and then i-future zihlale zingangenelwa yi-politics ngoba i-politics iyaneyo ukuthi ubani nyamzonto ubani nyamthanda iyenza ukuthi abesebuthweni lawo bathike besehlukana nokuthi ubani uthanda yiphi iphathi ama-defence forces ngama-defence forces adefende ilizwe gawadefende inhlanganiso yedwa ebusayo kumbe engakuthile ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Strike Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya kukhetho bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani. Usibanda uxoxele intatheli izindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu kobulawayo izolo.
Baba namhla sesihlalelwe ngamalanga ayisishiyangalonye ukuba sithakazele siye ekhethweni. Namhlanje sithakazelela ilanga lamaqhawe ethu ilizwe lonke jikelele. Lithini ngelanga lalamhlanje?
Ilanga namhla liqakathekile, ilanga okukhunjulwa khona abantu abalwela ilizwe lokuthi ilizwe libuswe njani. So okwakuqala as abantu abamnyama be-Africa sasizigqili zamanye amazwe like o-Europe, America, Portugal basuka bazosithathela amazwe bazofaka ama-parliaments abo la esasingala mvumo yokukhetha lokukhethwa ukubana siye kuma-e-parliament. Ngaloo sizathu sasibuswa yimithetho esasingalasandla esiekuyenzela. Ungakhanya ilizwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva its libala lesikhiwa elisho indawo ezigcinelwe abamhlophe ukuthi omhlophe ngabo ithi indawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele likwathi lise-reserva a place that has been reserved for a white man who has got interest in that place. So sase sesiphonga umuva elizweni lethu njengempahla ukuthi namhla isofa ngisofa ngiyifaka laphana for interest sasiphila ngaleyo ndlela. So ilungelo ukuthi siya kuma-election njengokutsho kwakho siya kuma-election njengokugcwala lisa ubana salwela ilungelo lokukhetha abazayezimthetho e-parliament la ukuthi esibakhethayo ukuthi bayesimela kuhulumende as what you call executive kumbe i-cabinet elo president ukuze kube le-judicial ebona imthetho ukuthi abantu baphathana ngokuthi baphathwa ngumthetho bakhanana ngokulinganayo phakathi kwani phakathi kwelizwe. So mbona ngani-ke isikhathi esiningi abantu bayaphambanisa ukubana salwela ukukhetha, ukukhetha kwangikhona kusho ukuthi ungakhetha abakhethwe bazenzela intando yabo. Salwela ukukhetha ukuthi abakhethweyo bevikele ilizwe lethu, bevikele izinto zemvelo eziselizweni lethu like inyamazana zethu, igolide lethu, idiamond yethu, ikhowu yethu, konke okuthola elizweni lethu kuvikelwe ngasibakhethileyo. So asikuthi phela singakhetha okhethwe seseza kufunayo akulapha silwele ukuthi akula muntu ophethe okwelizwe ozayenza kufunayo kumba sebenze lezinye izizwe ezingaphandle kwelizwe lethu sizothatha izinto zethu besiya kwakhakibo ngani akula muntu wenza kufunayo lapha sikhetha abantu ukuthi benze okufaneleyo okukhangelelwe kibo ulusuni kuwarurebi kuita zvaunoda unoreba kuita zvakafanira freedom does not mean to do that which you want but freedom means to do that which is ought that which is expected of yourself and that is why we are going for the elections
ekuhambeni kwami lapha ngihlangane lodaba lokuthi abanye ezinye imuli ziyakhala zithi azikafakelwa amatshe ezihlobo zabo kungenxa yokuthi bavele batshela ukuthi yebo bazancotshwa kulindawo kodwa bazazibhadaleli ukufaka ama-tombstone lithini ngakho
amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona kufunding yeprogram yama-provincial heroes bekule problem yefunding but kathesa upresident usithembisile kubantu zangkhona ziyalungiswa kakahle mbonto bonde laphana kula matshe amanye afakwe engabhalwanga konke anakathi sokutshengisa sesiphushe amatshe abuye ngapha kwathiwa sathi noma engabhalwanga akabuye azabhalwa khona pha sizama ukuthi sithi meet ilokuzeni i backlog which is there yes abantu balemvumo ukuthi futhi bengafaka amatshe laba ababekwanisa kodwa besikhangelela ukubana leyo into eza kwenziwa under i museum and le department ekhangela ngama heroes
lo ke kungumgcini sihlalo webandla lezano PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usitshayele ihlombe induna uMtshane Khumalo ngokukhethwa ukuba umholi wezinduna iNational Chiefs Council. Ukhumalo uthatha isikhundla ebesilomnumzana Fortune Jarumbira osengumsekeli wakhe. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora utshele umhlangano obuhlaziya ukhetho eHarare ukuthi wachayela ucingo umongameli Emmerson Mnangagwa ekhalaza ngokwalelwa ukungena kukhetho kwamalunga ibandla lakhe afika phose ikhulu 87. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sabona nibasebenzi ba-studio Steven namafitshane nje hayi amaningi ngilokudana kakhulu ngezinduna lezi zebhinga zona zonke izinduna ezisapota izanu into esiyicelayo ukuthi zingadingi ukuncediswa entweni yazo eziyifunayo zifusa abantu ngenkani ukuthi bezincedise ukuthi bevotele izanu ngoba zona zifuna ukufakelwa ukudla etafuleni abantu bengakutholi umuntu lo muntu ofuna ukuvotela izanu kathatha umntanakhe lo nkosikazi wakhe ehambe evotela izanu etshiyane labantu bengethusela abantu into engayisiyo akula lokho ukuthi nana kumakhamela azabe ebheka abantu ngitsho azabheka zona induna zelele labafazi bazo labantu abazo ezindlini hatshi umuntu ovotayo
hhayi siyacela abantu bezanu lingayithuseli abantu basezimbabwe lingayithuseli abantu basezimbabwe siyacela abantu basezimbabwe lingayithuseli abantwana basezimbabwe bantu bezanu siyacela mpela ma uzazi ukuthi nawe ulomntanakho ohlupheka usemazweni siyacela tshintshani fakele uqaha ujaha kangene kupresident likelekele ukudubeka kuhamba lethusela abantu ukuthi bengatshintsha utshintsho bengavotela uchamisa lizobabulala hhayi ngamanga lawo kula muntu ozobulala umuntu sifuna utshintsho lani layilwela inkululeko leso sikhathi lifuna utshintsho lathi sifuna utshintsho ngoxanje kuphela asifuni isibhama asifuni umbhobho edujulwayo siyacela bantu basezimbabwe
iyalibingelela amahlaba ezulu kini lonke bosithungameli inkulu kini lonke sihlobo kini lonke mahlaba ezulu irediyeni inhle mpela iyasiyibonisa lokusizwisa izindaba esingazaziyo ngoba sasuka sibalekazi kithi sizodinga imisebenzi bebesithi bona umlungu abamfuni akula lizwe lingalamlungu alilalizwe lingalamuntu omhlophe umuntu omhlophe usebenza ngetalenta yakhe singafuni ukurobhana lapha ifuna ukunika ukuthatha siyanikeza amanye amazwe liwathandayo nalawo bebulala abantu cela liyekele umuntu ofuna ukufaka umlungu efaka umlungu esikhathi
sisebenzi kade sidwele kanjani ukuthukana ngenhlamba ngani singabantu abangahluphekile awanganjani cela kini lonke bantu bakithi lina phathe phethela yekelani ukuthi likhuluma into ezingayisizo zonke lezi zilikhuluma lokho lesikhuluma into ezakudala langena ngo-80 kodwa lokho lethi liyaguqula iyaguqula futhi akulwa ukuthi ngubani mnangaka lo mgabe kuyafana kwahlanganiswa abantu ngesikhathi sempi abulala abantu futhi ubona amandebele ukuthi ayizidude amandebele arelaxa bathi besiyageza bashaba abulala abantu khathesi lokhu isabulala abantu likode lokho lethi liyalungisa lilungisane hhayi mani asike sivumelaneni siboneni umhlaba silungiseni umhlaba kahle ngesenzo esibonakalayo ukuthi lizwe ngelabantu ungakhethangani ukuthiwa kule nketa abashabe siyabonga
Hello Studio 7 ngenjani siyalithanda lonke siyacela sisikhiphele indaba njengoba zinjalo ya Studio 7 sesiyavota aleli phuza abantu abahlala bechana lo lapho zibekele ukula mani abonanto esiyithola ningaze sitshane senzeni kudla bona bani ongqongqosha abaphambili kuphethe abonanto esiyenzayo hayi loku kongutshintsha nje uthi wabutshintshwe nje kodwa vele ha kuyafana nje kwizinto lokho
basakazi nanibalaleli be-Studio 7 ngufela ukuqinisa lo khuluma wasejabhiwa elubane eGhana lo ile indaba ngiqolise kubomama bezanu obamama abasapota izanu oyifakayo mphelayo naleyayi intsaro ethi wena usapota izanu ukuthi bomama aninasihelwe yini aninazwelo yini umntwana erejwe umgogo nono wekhehla ichegu mpela liyisapote izani nalowo baba nimsapote ngezani ngoba niyayayo niyisapote mpela phezu kokuthi umntwana urejiwe erejwa ikhehla lime nayo mpela izanu aninasihelwe yini nalo umama lo okunguye mpela owelena osuke kulentuzana ku-MTC waya kwizanu mama ngoba ukhuluma kakhulu kangaka awukhulumi nangalo mntwana orechiwe lo mntwana orechwe ikhehla elingako libulala ikusasa yakhe libulala ifuture yakhe awubo mama yibani nesizwe yibani nozwelo yibani nesihlelo mpela ukuthi umntwana ezirechwa irechwa ikhehla elingaka wena kungowakho umntwana ungathini wena kungweyakhe ingane ungathini isiyarechwa igogo nono yekhehla eselise ukulawa liyakhona nje sokuseduzane ibani nozwelo bomama ibani nozwelo bantu hawu kodwa mpela naye imathipelelendi iyafa abantwana abafundi esikolweni alifuyi alufiki nje uzwelo asifiki nje isihelo leso nje sokuzala ukuthi umama mayizala uhelelwa kanjani asifiki leso sihelo ukuthi abantwana abafundi ikusasa labantwana liyashabalala ikusasa labantwana selifile libulawa yiyona le izanu yenu eliyisapotayo eliyimele elithi noma kuzima noma ililethela ubuzima obunganani nizoma nayo hayi isihelo siyafuneka kodwa kwezisikhathi
Studio 7 ninjani hayi siyabonga elikwenisenze noma uhleli kwenza kusiphakele izindaba hayi mna nami ngokumbona wami mbonani kumele sike sinike ibandla eliphikisayo i-chance sike sibone ukuthi khona kuzayenzakalani hayi ngoba leli elibusayo kudala libusa sizalwa sithe sithole kuyileli busayo namanje loko liyileli busayo but there is no development i-development ayi-question hayi akulamgwaqo akunamasi akunamali akulamsebenzi hayi ngani inkosi ingasibona bantu sike sitshintshe nje kungena enye iphathi mhlawumbe ingaletha umehluko emphakathini
awu bantu bakomthwakazi salibonani linjani ngofohloso omnyama okhulumayo hawu bantu bakomthwakazi lina kathi libantu bakithi lathini ladlani bambe shuwa selingajabula leqeka ngaka kuthiwa khona okungafana lokuthiwa zinsimbi zeshwane kuthiwa ngamaqhawe empi enkulu leyo hawu madoda usaba nje lina ubona nje insane nje zingaka hawu madoda yini eqakathekile kambe ngasilihlanyise umuntu lowazi akhampe naliguqula ingqondo ngalolu hlobo nampano lookout masuka bangenanga i-Rose Acre kwathiwa kasomaqhawe amaqhawe ale history ebhaliweyo nasemadongeni uyayibona because awukwazi ukukhuluma ngempi enkulu leyo kuthiwa igama lika lookout phandle bonke lawa amadoda lawa ayalayo ngolokhuza lawa bayalayo ngoshinamana ukuthi bangaye i-Rose Acre ngamaqhawe lawa hawu madoda kethiwa khona abafana abancane ngamaqhawe asazi kumbe ukuthi bambe bajayiva khona e-rally nezana ukuthi athi sebe ngamalunga leyo zane sekuthiwa ngamaqhawe hhayi asazi kini nilenzisekelo sombuso lali business enzisekelo sombuso selithumile nanko lisiyaqova liqova 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 kuswaka lokho into lakwenzayo izani namandla everywhere hayi buya mhla ka 23 izani wine futhi liphinde ku 28 ye wina futhi ali nabantu lina hayi lisithengisile hayi we have sold us ayaya
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Okhulumayo nguThulani Ndlovu enkayi kondona usikhobokhobo. Ngithanda nje ukuthi ngiphikise njalo umlungisimoyo lo, umlungisimoyo othi enkayi emandebeleni ndimothi mfethu. Kodwa emandebeleni ndimothi akunahlamba. Udlame likhona emandebeleni ndimothi. Lina nje lingajabula ngoba amaphoyisa abesapota lina abantu bezantu. Amasocha sapota lina izani. Nomnangako emasoni so lonke so liyabe lithembe khonokho nje kwele phikisa nje liphika into ekhona udlamela ukhona udlamela ukhona emaplazini kunapha bakhona abantu abangayifuni iZANU-PF abangayifuni iZANU-PF njalo akungeke zohlala abantu abasaphotha iZANU-PF ngoba ayiso iZANU-PF yodwa yaleli lizwe lokhu baningi abantu abaleli lizwe so ningazophika into eyiyona ekhona esigabeni semandebeleleni lokhu
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 Ukwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswa amanye njalo amacala amane Izolo ebusuku ngumthethwandaba wesigaba seGeorgia. UTrump labanye bakhe abalichumi lasithoba munwe munye 19 ababalisa amagqetha akhe athi ona lomnumzana Rudolph Giuliani. Kulabanye njalo ababalisa iziphathamandla zikahulumende kaTrump abangamachumi amathathu labo okuthiwa abalakho ukubotshwa. Idale lejuri linqume ukuba uTrump labanye bakhe bavumelana ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. UTrump labanye bakhe kuzamele bayezinikela emapholiseni kungakafiki olwesihlanu. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwelemelika ukuze sizwe imbono yakhe ngokuthiwa i-indictment kaTrump.
Baba Gande. Kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo owayephethe intambo we-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi eGeorgia liluzile bese kusiba yokuguquka kwezinto khona lapho bekukhanya ukuthi kuzamthandela kuzamgoqela kuyeza yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakuthi bazemethesa icala ukuthi ngingathini ngokuthi uzathi nengubonayo ukuthi kusiya phambili angabe khathise ngathi uya ba umuntu ozijengisela ngathi uqinile ulamandla kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka kathesi kusiya ku November 2024 lapho kuzavota khona ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo sebekhangela ukuthi ha lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani yikwe ngubonayo ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo
manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnomzana Trump
okuvalelwa kangilaqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uyaphonto ngoba uyaphunyuka khona apho ebanjiwe aphunyuke ahambe Yeko ke angilaqinisa ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngeni esejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza amarali akhe la ekhampena. Bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa ukudelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oyisa bonke abantu ongaboniyo ukuthi kulomunye umuntu ongcono kulaye.
Hello ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe welemelika ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona pha kwelemelika singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ibandla lesisi lisola isinqumo semthethandaba sokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lozokhetho lweZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti ngesiphangiphangi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.